isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane i-$36,000.
But into yakade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulaza ukukhetha, akula ukukhetha umhlobo, akula ukukhetha ibandla, akula ukukhetha ukuthi lo mpichane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorn Grove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane i-$36,000. Lumthetho othiwa Statutory Instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasotsha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubeseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasotsha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasotsha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasotsha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idalela ephalamende andubana ase amasotsha kwelinye ilizwe. Sicoce lomela isigaba sebhinga edalela ephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idalela ephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithesi lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye akade engu-chairperson waliyana i-portfolio ebona ngokomvikela nokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into yakade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wakho of defense kanye lama generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo president uNyusi. Esingakwazi ukuthi uhambe khona ngale engu chairman yini we security organ organ, security and peace organ, esathi uMbusi Hambile nje njengomnumzana uMnangagwa emelele ilizwe laseZimbabwe. Asilaqinisa ukuthi ngabe imele okuyikho okwenzakeleni ngoba siyakwazi ukuthi kuvele bese kuhambe kudala amabutho lawo uthiwa ngama mercenaries abakhokhelelwa nguColonel Dyke khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu. Asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi kaTesla lilukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohlupho lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakhona yalo umsebenzi yabi siya kubani. Into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekho ngabe kuthiwa khona i-mega deal. Ama-mega deal aweZimbabwe siyawazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esinengi okuya kwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba abayiba basembusweni.
Una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe?
Ye, upresident uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengopresident ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe uya deploya kuphela nga iParliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho. Nga iParliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iParliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe. Nga iParliament ingavumelani lombono wakhe kuthi ukuthi amasotsha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya.
Manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalela eParliamente ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliamente?
Esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenge. Okwakuqala nxa siseParliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eParliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eParliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iConstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi. Umsebenzi wethu njengamalunga edalela eParliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe zisenza esenziwa ngaphakathina kwelizwe. Kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eParliamente yikubumba umthetho. Okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba seBhinga edalela eParliamente engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese-Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i-17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakwezamabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizagqitshwa lamuhla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe o-Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulolu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalombiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo.
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende?
Singathi 4,332.
bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zakho?
Yebo, sebe khona abatsha abase Matabeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi izicinji zethu zonke khona eMathebeleland sebefaka yini bonke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo lolu luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njelomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council, ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu loluncedo?
Yena umongameli ngayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungaba yinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama-face masks la agqokwa ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama-face mask ayi-1450. Kuyobuya-ke ama-gloves aweplastic bawayiza ngesikhiwa bethi ngama-latex gloves ayi-1000 ikhulu lelo. Kuyobuya-ke ama-sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ukugeza izandla kuyobuya ama-liters ayi-23, amathumi ababili nentathu yama-liters ama-sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abe-Thorngrove Hospital lapho ugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le kontuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomidi aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternethi elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube le minyaka engamathumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu, i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Basakazi kwe-Studio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela eGogwe, phansi kwa-chief njelele. Yes, lokhu siku-lockdown, sivalelwe sibili. Okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi nalo umkhuhlane siyawesaba, kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezi zinto emashophu sezidula kakhulu, sezidula sibili okuthi asakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa eliyofuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
uyoni ewanje salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Thina ngapha ewanje silesimanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini zekholiyari ewanje company kholiyari ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafrimaketi, ngabantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla ezi-arm tooling test, ngabantu abazidaleleyo abalalutho, abantu basemarezerve. Ngifanikhathwe futhi yona ikholari sisiyavula amahofisi isethi khona yona ifuna amarenti. How comes sisebunzimeni lapha ewanje?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheli. Ye, hayi, siyayibona i-corona sokuphinde kwengezwa futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, emakhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi ezama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernment wezantu efumele acaba ngabantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziyekudla utshani. Hayi, lala angathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane wekorona. Asiyo nto enhle leyo. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathwele nzima babulawa yindlala. Zantu efayikazi yakwanisa njengakithi ngapha emathebheleleni ndivela akazi besincede ngalo. Ngitsho kunganasilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayo abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kupha abantu abafayo? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikhoroni buye kathesi isibulele abantu abangu-leveni sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo egugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo egugurawundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa abayi-leveni. Sikhulumeni ngalezi zigidi lezigidi zabantu ezabulawa igugurawundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7. Lathi ngapha kogodlwayo, eyi, lule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo. Siphunguluzwa njengabanye, siyakharaza ukuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba mhlawumbe ungena lapha uzasiqeda tu. acela sokuthi ngazi basikhangela lati ngabo ngoba a lokudla kaphela lokho simela bona kuwesosha kuphesa ukufaliswa sona sisethe makhaya sokwathi kuzaza kube njani nase yafundisa sibe lolwazi ngoba mhlawumbe angena lapha vele kuyachiya ngalo umuntu thina lapha kokhona hayi ngiyabonga mina ngelona ngala what 5 in flap
salibonani basakazi nabalaleli besitudio 7 mina igama lami ngubhizini yancuba ngikhuluma ngise-Plumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku izimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenze umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyenza zithalaza zisesaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezanu-PF hawu lezo ziyenza zikhulekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathelekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona ngani vele akukho fair ukuthi ezimbabwe kwenziweni yona lelo kuzingqoba abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-studio 7 lo ngisogogwa nawo umoya endlombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sitshengise ukuthandana lokukhula ezweni ngizwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abe-mat south yo-mat north kuzwa bekhala bekhalela ukubana akulalwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo beqamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona intshelo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ulenhlanhla ngoba sukutshele kulo makhonana kheqeni ungamekele lunywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabizelwa abasnekbak ukuthi bazoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana lokukhula nokuthi angaphandle nxa ukuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelani izinto wena osukwazi sikwazi ulisigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esinjekthi uhulumente uzabuya uhulumente uzabuya ama-resources uhulumente lala i-resource yangkhona nguwe khona pha ekhaya osukwazi kumbefungapha edolobheni wathola ulwazi kumbuleredio wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze layaphepha engozini ye-COVID-19 iyabona
bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus e-Washington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona. Kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa yokuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani, bahambe emsebenzini kumbe bangahambi emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini, njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini, bantshintsha baze bantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengama-park ukuthi abantu bangahlangana bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane izinamba amanombolo ayehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu lakathe sisiloko sile lowest number of deaths in the United States compared to other states, la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho and labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyonto entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leave wayisigcile. So lanxa ubugcini lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abatshayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala city old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema-restaurant lapho kule public khona, yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza kumbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus sibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.